Isahluko 30. Ubutha phakathi komuntu loSathane. Ngizafaka ubutha phakathi kwakho lowesifazana, laphakathi kwenzalo yakho lenzalo yakhe. Iza kucobodisa ikhanda lakho, njalo wena uza kuhluzuka. Isithende uzahluzula isithende sakhe. Genesis 3 verse 14. Isigwebo esabekwa nguNkulunkulu phezu kaSathane ngemva kokuwa kulokomuntu sasiyisiprofethi njalo esasigoqela izizukulwane zonke kuze kuyefika ekupheleni kwesikhathi. Njalo kwakuveza impi enkulu eyayiza kwehlela yonke imihlobo yabantu ababezaphila emhlabeni. GC 505.1. UNkulunkulu uthi ngizafaka inzondo. Inzondo leyi ayizibuyeli yodwa ngemva kokuzalwa komuntu. Nxa umuntu wayesephule umlayo kaNkulunkulu, isimo sakhe saguquka saba ngesokona, njalo waqala ukuba moya munye loSathane ngokwenyama lokwenza akulanzondo ekhona phakathi kwezono lomqali wesono. Bonke bobabili baqala ukuba yizoni ngenxa yokuhlamukela intando kaNkulunkulu. Lo ohlamukayo katholi ukuphumula ngaphandle kokuthi athole uzwelo njalo lokusekelwa ngokulungela abanye ukuthi balandele umzekeliso wakhe. Ngenxa yalesi isizathu, ingilosi ezawayo ndawonye labantu ababi bayabambana ebunganini obuyize. Ngabe uNkulunkulu wayengenelanga ngendlela angenela ngayo. USathane labantu babezabambana bahlamukele izulu, njalo lokuthi abantu bathakazelele inzondo phakathi kwabo loSathane. Imuli yonke yoluntu yayizabambana ukuba iphikisane loNkulunkulu. GC 505.2. USathane walinga umuntu ukuthi awone ngendlela efana laleyo ayebangele ukuthi ingilosi zihlamuke ngayo. Ngale indlela ukuze athole ukuxhaswa ekulweni kwakhe lezulu. Kwakungekho ukungazwisisani phakathi kwakhe lengilosi ezawayo mayelana nendlela abezonda ngayo uKristu. Ngoba nje ezintweni ezihlukeneyo kwakukhona ukungavumelani. Kodwa babelokuba bambana emsebenzini wabo wokuphikisa amandla ombuso womhlaba wonke. Kodwa nxa uSathane wayesizwa ukuba kwakuzaba khona ubutha phakathi kwakhe lowesifazana, laphakathi kwenzalo yakhe lenzalo yowesifazana, kwabasobala kuye ukuthi imizamo yakhe eyokungcolisa isimo somuntu yayizamiswa ngelinye ilanga, ngoba wananzelela ukuthi kwakuzaba lendlela yokuthi umuntu ayenelise ukumelana lamandla akhe. GC 505.3. Inzondo uSathane alayo phezu komuntu koluntu seyabaselwa ngenxa yokuthi ngoKristu sebeyizidalwa okuboniswa kuzo uthando lukaNkulunkulu njalo lesihawu sakhe. Kuyisifiso sakhe ukuba aphambanise icebo lezulu elokuhlenga lwabantu, lokungcolisa ibizo likaNkulunkulu, lokuguqula njalo lokuphambanisa imisebenzi yezandla zakhe, ngoba efuna ukuletha usizi ezulwini njalo lokuba agcwalise umhlaba usizi njalo lokufa. Njalo ubeka phezu kaNkulunkulu icala lobubi bonke abulethileyo emhlabeni ngenxa yokuthi nguye owadala umuntu. GC 506.1. Kungenxa yomusa uKristu awuhlanyela enhliziyweni zabantu, obangela ukuthi kube lenzondo phakathi kwabo loSathane. Nxa umusa lamandla lawa avuselelayo kungekho, umuntu ubezaqhubeka eyisigqili sikaSathane, isigqili ebesizahlala silungele ukwenza intando yakhe. Kodwa amandla lawa amatsha enhliziyweni aqala impikiswano lapho obekulokuthula khona ngaphambilini. Amandla lawa avela kuKristu yiwo ayenza ukuthi umuntu anqobe izilingo zomubi. Lo lalo obonakala ezonda isono endaweni yokuthi asithande, lalo olwisana njalo lokunqoba imizwa yokona ebikade ibusa empilweni yakhe, uyabonisa ukusebenza kwamandla avela phezulu kuphela. GC 506.2. Ubutha obukhona phakathi komoya kaKristu lomoya kaSathane wavezwa sobala endleleni umhlaba owamukela ngayo uKristu lapha emhlabeni. Kwakungayisiso isizathu sokuthi kabuyanga ngokuziphakamisa njalo lokubonisa inotho okwabangela ukuthi amaJuda amphike. Bakunanzelela ukuba wayelamandla ayesenelisa ukuthatha indawo yalokho angazange akubonise ngokwempilo yakhe yangaphandle. Kodwa ukulunga lokuba msulwa kukaKristu yikho owaletha phezu kwakhe inzondo yomhlaba. Impilo yakhe yokuzidela leyokungoni yayingamukeleki ebantwaneni abazigqajayo njalo labalandela inkamulo inkanuko yemizimba yabo ngoba yayibabonisa ububi babo. Yikho lokhu okwabangela inzondo ababelayo ngendodana kaNkulunkulu. USathane ndawonye lengilosi ezimbi babambana labantu ababi. Wonke amabandla okuhlamukela iqiniso abamoya munye emsebenzini wokulwisa inkosana yamaqiniso. GC 506.3. Inzondo efanayo iboniswa phezu kwabalandeli bakaKristu ngendlela eyaboniswa phezu kwenkosi yabo. Lo onanzelela ububi besono njalo ngamandla avela phezulu onqoba izilingo kasoze aphuthe ukuvusa inzondo kaSathane njalo lezisebenzi zakhe. Inzondo yemfundiso yeqiniso lokuphikisana lokuhlukunyezwa kwalabo abamele iqiniso kuzaqhubeka kukhona ngazo zonke izikhathi isono kanye lezoni nxa zisasekhona emhlabeni. Abalandeli bakaKristu njalo lenceku zikaSathane akwenzakali ukuthi babe moya munye. Inzondo ebangelwa yokuthwala isiphambano ayikami lalamuhla. Bonke abazaphila impilo yobungcwele kuKristu bazadlula phakathi kokuhlukunyezwa. 2 Timothy 3:12. GC 507.1. Inceku zikaSathane zihlezi zisebenza ngaphansi kobukhokheli bakhe ngoba zifuna ukukhulisa amandla akhe njalo lokwakha umbuso wakhe oyiwo olwisana lombuso kaNkulunkulu. Kungenxa yalokhu okwabangela ukuthi basebenzele ukudukisa abalandeli bakaKristu njalo lokuthi babahuge ukuze bamhlamukele. Njengomholi wabo bayahlanekela njalo baguqule amazwi eBhayibhili ukwenzela ukuthi bafeze inhloso yabo. Ngendlela uSathane azama ngayo ukungcolisa ibizo likaNkulunkulu, ngokunjalo abalandeli bakhe bahlala bedinga amacebo okungcolisa ibizo labantwana bakaNkulunkulu. Umoya ofananayo owabangela ukubulawa kukaKristu uholela ababi ukuba babulale abalandeli bakhe. Konke lokhu kuveziwe emazwini esiprofethi okuqala. Ngizafaka ubutha phakathi kwakho njalo lowesifazana, njalo laphakathi kwenzalo yakho lenzalo yakhe. Njalo lokhu kuzaqhubeka kuze kube sekupheleni. GC 507.2. USathane waqhubeka eqoqa ibutho lakhe njalo usebenzisa wonke amandla akhe ekuhlaseleni akwenzayo. Kungani engahlangani labantu abazama ukumlwisa kakhulu na? Kungani amabutho kaKristu elele njalo enganaki isimo abakiso na? Kungenxa yokuthi balobudlelwano obuqotho loKristu obuncinyane njalo abalawo umoya wakhe. Isono emehlweni abo asenyanyeki njalo asisilo ihlazo phambi kwabo ngendlela esabonakala ngayo phambi kwenkosi yabo. Abahlangane laso ngokuzimisela okwenziwa nguKristu lokulwisana okulenhloso yokungafuni ukuwa. Abananzeleli ububi besono njalo lobubanzi bokungcola kwaso. Njalo amehlo abo afiphele ukuba babone isimo saso njalo lamandla enkosi yobunyama. Kulobutho obungatsho lutho phakathi kwabo loSathane lemisebenzi yakhe, ngoba kulokungaqedisisi amandla lobubi njalo lobukhulu bokulwisa uKristu lebandla lakhe akwenzayo. Iningi labantu likhohlisiwe ngaleso sizathu. Abakwazi ukuthi isitha sabo singumkhulu webutho omkhulu oyenelisa ukulawula ingqondo zezingilosi ezawayo, lokuthi umsebenzi amaqhinga lamacebo alobungcitshi obukhulu ekulweni loKristu ngenxa yenhloso yokwenqabela ukuba abantu basindiswe. Phakathi kwabantu uzazibiza ngokuthi bangamaKristu, ngitsho laphakathi kwabafundisi. Kukalutshwane ukuzwa ukukhulunywa ngoSathane kuphela nxa ibizo lakhe lingene phakathi kwentshumayelo nje. Ubufakazi bokuba khona njalo lokuphumelela kwakhe abunakwa. Izixwayiso zobuqili bakhe aziqakathekiswa. Njalo indlela abenza ngayo ibonisa ukuthi sebakhohlwa ukuthi ukhona emhlabeni. GC 507.3. Nxa abantu belokhe beqhubeka bengananzeleli amaqhinga akhe, isitha lesi esingalaliyo sihlala sisendleleni yabo ngezikhathi zonke. Uba khona kuzo zonke izigaba zemuli, kuyo yonke imigwaqo emadolobheni, emabandleni wonke, emihlanganweni yelizwe, emthethwandaba, elinga njalo ehuga. Kuzo zonke indawo uhlala engcolisa impilo njalo lemzimba yamadoda, labesifazane, labantwana. Uyabhidliza izimuli, uhlanyela inzondo, ukulungisela izimpi, ubugovu njalo lokubulalana. Ngesikhathi esifananayo amaKristu amukela lezi izinto sengathi uNkulunkulu nguye ohlelileyo ukuba zenzakale. GC 508.1. USathane ngazo zonke izikhathi uhlala esenza amaqhinga okunqoba abantwana bakaNkulunkulu ngokwephula imiduli lothango olubahlukanisa lomhlaba. Abantwana bako-Israyeli endulo baholola esonweni ngemva kokubambana labezizwe, okuyinto ababetshelwe ukuthi bangayenzi. U-Israyeli walamuhla laye uholelwa ekulahlweni ngendlela efanayo. UNkulunkulu walesi sikhathi umpumputhekisile ingqondo zabangakholwayo ukuze kungakhanyi kibo ukukhanya kwevangeli lenkazimulo kaKristu ongumfanekiso kaNkulunkulu. 2 Corinthians 4:4. Bonke abangasibo abalandeli bakaKristu beqiniso bayizisebenzi zikaSathane. Enhliziyweni engaphendukanga kulothando lwesono njalo lendosela yokusikholisa njalo lokusikhulumela lokusivikela. Enhliziyweni esiphendukile kulenzondo yesono lokuzimisela okukhulu ezweni ekwenzeni imizamo yokusinqoba. Nxa amaKristu ekhetha ukwakha ubudlelwane labantu abangakhonziyo, labangakholwayo, bazifaka engozini yokulingwa. USathane uyazifihla ukuba angabonakali, njalo kancane kancane uyafiphalisa amehlo abo ukuze bengananzeleli imijibila yakhe. Ubenza bengananzeleli ukuba ube lobudlelwano obunjalo budalelwe ukuba limaza, njalo ngesikhathi esifanayo bayabe beguqulwa ukuba bafane lomhlaba ngokwesimo sabo, langamazwi abawakhulumayo, njalo langezenzo okubangela ukuba baqhubeke besiba iziphofu ngokwakomoya. GC 508.2. Ukulandela inkanuko zomhlaba kubangela ukuba ibandla liphendukele emhlabeni. Akwenzeki ukuthi kuphendulele umhlaba kuKristu. Ukujwayela isimo ekugcineni kubangela ukuthi isono sicine singasabonakali sisenyanyeka. Lo okhetha ukwakha ubudlelwane lezisebenzi zikaSathane ekugcineni ulahlekelwa yikwesaba inkosi yabo. Nxa ngesikhathi sisemsebenzini sifakwa ngaphansi ngokuvivinywa ngendlela uDanyeli afaka ngayo esigodlweni senkosi, singaba le siqiniseko sokuthi uNkulunkulu uzazivikela. Kodwa nxa sizifaka ngaphansi kwezilingo ziza kuwa kuphela ekugcineni. GC 509.1. Umlingi wandisa ukuphumelela kakhulu nxa esebenzisa abantu abangacatshengelwayo ukuthi bangaphansi kwamandla akhe. Abantu abafundileyo kakhulu njalo labalezipho ezingajwayelekanga bandisa ukuhlonitshwa lokuthandwa ngabantu. Sengathi izipho lezi zingavala isikhexe sokungamesabi uNkulunkulu, kumbe lokuthi zingabangela ukuthi bamukele phambi kwakhe. Izipho lendlela abantu abaziphatha ngayo nxa kukhangelelwa kumi kodwa kuyimizekeliso yezipho ezivela kuNkulunkulu. Kodwa nxa lokhu kusenziwa ukuthi kuthathe indawo yokulunga, nxa kulokuthi kusetshenziswe ukuletha inhliziyo eduze loNkulunkulu, kubangela ukuthi abantu baholelwe katshana laye. Ekugcineni abantu bakhona baphenduka babe isinengiso njalo lemjibila yomubi. Kulomcabango osengqondweni zabanengi owokuthi konke okuhambelana lokulunga njalo lokuphatha kahle abantu kufanele kube kuvela kuKristu. Akukaze kube lephutha elikhulu ukwedlula leli. Kuliqiniso ukuthi zonke lezi izinto kumele zitholakale kuwo wonke amaKristu, ngoba zingaletha indosela elamandla amakhulu enkolweni yeqiniso. Kodwa kufanele zinikelwe kuNkulunkulu ngoba zilamandla okusetshenziswa kokubi. Amadoda amaningi akhaliphileyo njalo alezimilo ezilolongiweyo abangenzi izenzo ezazakalayo ukuthi azilunganga atholakala eyizisebenzi zikaSathane ezilolongiweyo. Isimilo sakhe esifihlakeleyo njalo lendosela alayo yenza ukuthi abe yisitha sombuso kaNkulunkulu esiyingozi kakhulu kulalabo abangelakho okubukekayo ngabo. GC 509.2. Ngomkhuleko oqotho njalo lokwethemba uNkulunkulu kuphela, uSolomon wamukela inhlakanipho eyamangalisa njalo leyayifiswa umhlaba wonke. Kodwa wathi esefulathele umthombo wamandla akhe njalo waqhubeka ngempilo yokuzithemba yena, kwaba lula ukuthi awele esonweni. Ngemva kwalokho ukuhlakanipha, konke lamandla ayenikwe inkosi eyayilokuhlakanipha okwedlula zonke, kwabangela ukuthi abe yisikhali esesabekayo esandleni sikaSathane. GC 509.3. Loba nje uSathane ehlala esebenzela ukufiphalisa ingqondo zamaKristu ukuthi zingakunanzeleli lokhu, amaKristu awangakhohlwa ukuthi usibindani kasibindani legazi lenyama kodwa lemibuso lamandla lababusi balomhlaba wobunyama balesi sikhathi lomoya ababi endaweni eziphezulu. Efeso 6:12. Amazwi okulimukisa ezwakala kusukela endulo esiza esikhathini sethu athi, qondani lilinde, ngoba isitha senu uSathane siyazula njengesilwane esibhongayo sidinga esingamginya. 1 Petro 5:8. Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze libe lamandla okumelana lobuqili bukaSathane. Efeso 6:11. GC 510.1. Kusukela ensukwini zika-Adamu kusiyafika esikhathini sethu, isitha sethu esikhulu silokhu sisebenzisa amandla aso ukugqilaza njalo lokubulala abantu. Khathesi ukulungisela umkhankaso wakhe wokugcina azawuqondisa ebandleni, bonke abazama ukulandela uJesu bazangena phakathi kwempi enkulu lesitha lesi esingadeliyo. UmKrestu njalo eqhubeka esakha isimo esiseduzane laleso esikhangelelwe lizulu, yikho lapho azifaka khona egcekeni ukuba ahlaselwe uSathane. Bonke abaphatheke emsebenzini kaNkulunkulu njalo abasebenzela ukuveza amaqhinga kaSathane njalo lokuveza uKristu phambi kwabantu bazakwenelisa ukuba lengxenye ebufakazini bukaPawuli lapho akhuluma khona ngokusebenzela inkosi ngokuzehlisa konke okwengqondo langenyembezi eziningi njalo lezilingo. GC 510.2. USathane wahlasela uKristu ngezilingo ezesabeka okwedlula zonke njalo leziboniso ubungcitshi bakhe bonke, kodwa ngazo zonke izikhathi uKristu wamninela katshana. Izimpi lezi zaliwa endaweni yethu. Ukunqoba kwakhe konke kwenza ukuba lathi senelise ukunqoba. UKristu uzanika amandla bonke abangawadingayo. Akula muntu ngaphandle kokuthi azivumele yena onganqotshwa ngusathane. Umlingi kalawo amandla okulawula amandla okukhetha kwethu kumbe okusibamba ngamandla ukuthi sone. Usengazwisa ubuhlungu benhliziyo kodwa ngeke adonge ukuba msulwa kwethu. Usengadabula inhliziyo kodwa ngeke angcolise. Isizathu sokuthi uKristu sewanqoba kumele sinike abalandeli bakhe amadlawuzane wokulwa ngesibindi impi ekhona phakathi kwabo lesono kanye loSathane. GC 510.3.